umumo obulawayo umuntu kakhulu singathi ngekuleyo kugqalise khona phana kubo Tuesday kusuka kuthi awu uzofika lamhlanje umumo awutshintshanga ese kunanzeleke ukuthi indaba le esitorage esitsha lesi esifakweyo esithi u-SI-49 lo yena abantu bangasasebenzisi i-forex sebenzisa i-bond i-RFC sokwenzakele ukuthi ezitolo akusangeneka usathengisa into engayizozicansila ungananzelela kuhle okhanya kwenzakele ezitolo kukhanya abantu bezitolo barethile nge-black market lanxa bengasathathi leyana imali emzini i-US dollar kumbe i-rand kumbe i-pula but base barethe ukuthi bathole indawo eziningi into eziningi zi-ranger between 10 times and 15 times kulobu nzima silokuthi obontaba akusabambeka izinto and kuze kube lula ukuthi aluba bekuthiwa abantu bavunyelwe ukusebenzisa imali emzini yoku-chipa so okukhona ukuthi khaya ngathi kulokhu khawulisana sikulokuthile okuthi abantu le decision ethethwe kumbe lo mthetho ofakiweyo abantu bezitolo abawuthokozeleli ngoba bayatsho labo ukuthi balohlupho lokuthi izinto lezi abazithengisayo ezinye bavele bathi bezihodela babazihoda khona babesebenzisa imali emzini khona sokuthi abengasayisebenzisi abasazuza inzuzo ofanele bayizuze ngokwena kuqala babesazi bazithenga le bazabuye bethengisa ngemali zemzini so konke lokhu sokuluhlupho emafamasi lapho imida isathenge ngoba kuqala efamasi okungelahlupho ukungena nje efamasi ukuthenge nge-US kuchipa kathese befuna amabhondi but uthi uyagayela ibhondi imali yakhona abayibalisayo tolki vele iyaki i-more than 15 times kweziyindawo before that ongayithenga phose ngemali ephansi so hhayi kulobu nzima abantu abasakwazi babambe ngathi bayekele
sike saxoxa labaseharare bathi kwezinye izitolo impahla vela kusela usuke wabona yini isitolo esingelalotho kumbe silempahla elutshwana kakhulu khonapho kobulawayo
ingathi kwakathesa akula sitolo esingelalutho kodwa ungananzelela njengoko ngikunanzelela nxangangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi zingaze zithengwe zikhanya ngathi azisabiselwa ngendlela yakhona kodwa azikho sibe izitolo esingathi nathi sizasilalutho kodwa iqiniso ikuthi impahla zizokuzisobela ngambona ngathi okwenzakalayo zena ezazifakwe emashelfini abantu zingathengwa khanye ngathi akusasabiselwa ukuthi ufake so nxazokuziphela ziphela kuyagcina nje ukuthi le kungasela lutho so-ke lolo hlupho siyalubona ukuthi xa uhulumeni engatshintshanga ingqondo kule ngozi yokuthi sesibuyela kuthi 008 ozangena esitolo ungatholi impahla ngoba kuqala wawungena uthole kule nkuni sitole kula maputhi la makhondomu into wawuzithola ngo 2008 ngibona ungathi siyakhona pha
manje nxa abantu bekhuluma lapha emgwaqweni izakhamizi zithi
izakhamizi imkhumbulo yabo iyahlanganisa yalelahle sibona ngathi into yokuqala uhulumende iphutha lenzileyo ikuthi afake umthetho ahlathe umthetho lowo awuqalise khonapho khonapho yili phutha abalenzileyo ngoba izakhamizi ezinye zithi hhayi engxenye kungasinceda lokho kodwa ngabantu umuntu abaqala ngawo kakhulu yikuthi umthetho lowo ngawuthe ufakwa abantu bahle kwisikhathi uthi engxauthi hhayi ngo-January 1 siyasiza kwisesini okuthabe sesisebenzisa imali yangabenzi ngoba uhlubo olukhona kathesi kuthiwa sisebenzise ibhondi kumbe i-RTGS but iqiniso elikhona yikuthi uhamba kathese ebhenki ukuthi ufuna ibhondi ibhondi yakhona yikho uthaya umthetho uthi imali ungayisebenzisi i-US dollar uthi irand lingasebenzi uthi ipuli ingasebenzi fana sesiyebhenki sesifuna phela imali yami le ngiyibhenki leyokuthi unike ibhondi lelo ngiyelisebenzisa nebhondi lakhona likho so senze njani kulabanye abantu bona ukuthi ezonxa uthengiifiyeli kathesi bawuthi eli-RTGS asiyifuni i-swipe asiyifuni but idileta imali ibhondi ngokwalo ibhondi lakhona likho zikhona izitolo ezidimanda khonokho so yilo hlupho olukhona ukuthi uhulumende ufake umthetho akusebenzisa imali leyo kodwa leyo mali ingekho lita kwenza ingqondo so izakhamizi yakubona ukuthi into ezinjengohulumente ethi khonapho khonapho lapho esibile uhulumende kadengisanga kushoni phabani